ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga balaleli. Engingakusho ukuthi sibhizi siyakhankasa njengebandla le-MRP kusukusela ngo-10 June kuzofika namhlanje. Sesenze amarali angafika 35 lama-roadshows amathathu, amabili koBulawayo leyinye esiyenze eGwanda Town kuvikela iphelileyo mhla ka-11. Akulula khona emkhankasweni wethu, sinanzelela ukuthi kaningi asila bantu labane singathi bayasincedisa kwezemali. Imali esikhankasa ngazo zimali eziphuma kumalunga ethu bedonetha ukuze sikwanise ukufinyelela kakhulu ezabelweni emakhaya. Sinanzelela ukuthi imango yakithi mide njalo imigwaqo ifile, kodwa ngokunjalo sesikwanisile ukubhoda indawo ezithile. Kunjenje silokudana okukhulu ngoba siqeda kuthola incwadi evela kwamapholisa akhangele iLupane West engathi bakhangele indawo yeMasimop yonke ogoqela iTsholotsho, lapho abasiyalele khona ukuthi sikwanise ukuthi ngomgqibelo sikwazi ukuba le-roadshow eTsholotsho Center lamarali amathathu endaweni yeChefuni lembaliba lembamba. Esinye isizathu salezi abasiyalele ngaso bathe thina incwadi zethu zile ngathi khona khona yi-emblem kumbe i-watermark ethengisa imephu kamthwakazi. Ngokunjalo kusho ukuthi thina abangeke basivumele ukuthi sikhankase ngasona lesi sizathu, ngoba thina kusho ukuthi sithi imephu yethu ayisongxenye yeZimbabwe. Simatafatafa nje kathesi sifisa ukubachallenja, ngoba kwezinye iy'ndawo ezigoqela iMatsouth lakoBulawayo lakoMkayi bayenelisile ukusiklia bengaphakamisanga lokhu okuphakanyiswe ngolumpholisa okuthiwa ngu-JC Gove ongu-superintendent okhangele iMatsouth.
Sibuye kuwe Mnumzana Ndlovu. Lina-ke libona njani isikhathi leso esikhona? Siyenela na ukuthi lingene ebantwini libakhombise ukubana lina lingaba lo hulumende ongcono?
Isikhathi sikhona, silahlupho kangako ukuthi kuselinwa ngezinhlanu kumbe eziyisithupha. Isikhathi kasihluphi ngoba abantu beZimbabwe balindele njalo bawomele utshintsho. Uhulumende wamasela owezanu-P F kawasamfuni abantu. Yikho-ke njengebandla le-Socialist Democratic Party sisebenza i-MDC Alliance sikhangeleleke ukuthi abantu bazavota, abantu sebelungele. Kodwa-ke okungani kufuna ukuthi kungasibambi kuhle yimibiko ephumayo ukuthi amasotsha-ke asedeployiwe kuma-constituencies yiwo azabe ekhampenela iZANU-P F, nokuthi izinduna ziphiwe izimota lazo ukuthi ziyekhampenela iZANU-P F. Yikho-ke okungasibambi kuhle khona lokho okutshengisela ukuthi iZANU-P F izimisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lwayo olubi olokurigama election ukuthi iwine. Because bona ingani khonokho abakwenzileyo sebebrayithe izinduna iriginga isiqalisile. Ukuhamba kwamasotsha ezigabeni kuyethusela abantu iriginga njalo. Yikho-ke sithi imithetho-ke asozeke lube ngolukhululekileyo nxa iZANU-P F isenza khonokho ekwenzayo. Kodwa-ke isikhathi kasilandaba laso, sina-ke abantu kabakhululeki akungabe lamasotsha abonakala ezigabeni, ngoba ikakhulu izigaba zalapho emaJebelelands bangabona amasotsha bayethuka sebekhumbula isikhathi sombhuqazwe esegugrawundi babe sebesesaba kakhulu nalokho abakubonileyo amasotsha egombolozela umgaba azarizayini. Siyabethusa-ke abantu bagcine-ke bengasayi-ke ukuyavota kumbe kugcina abantu bengabuyi-ke emhlanganweni yethu esiyabe siyibize.
Wena-ke Mnumzana Moyo, zikhona ingxaki elidibana lazo ezingayisizo zokwalelwa kwenza imihlangano elibona ngani ziza kwenza ukhetho lungakhululeki?
Ngiyabonga kakhulu, usethintile umfowethu okaNdlovu ukuthi ingxaki enkulu yona leyo esanda kwenzakala, esanda kuyizwa ukuthi amasotsha asegcwalisiwe emakhaya. Sinanzela ukuthi ukugcwaliswa kwamasotsha kuvele kuyikulanda ukuyakothisela abadala ukuthi bakhumbule kakhulu kwelakithi abakubona ngesikhathi sombhuqazwe. Kanti ngokunjalo sibonile ngeviki eliphelileyo benika izinduna izimota, okutshengisela sobala ukuthi lezi zinduna sezithengwa ukuthi zihlukumeze kumbe zethusele abantu ukuthi ongavotelanga iZANU-P F uzaxoshwa esigabeni. Ngabona sikuzwile ngelanga uMnangagwa lapho agcotshwa khona uChris Mthwangwa lo wungwe bekhuluma besithi bona mathupha, besithi bona bona abayikuwaluza ama-elections la sikhangelane lawo esiphakathi kwawo, ngoba izinduna labebutho bazosebenza gadalala bekhankasa, bekhankasela ukuthi iZANU-P F ibuyele embusweni. So ngokunjalo sesivele sabona mathupha ngaphambilini ukuthi ama-elections la abuyayo zikayi kuba free and fair, kodwa abantu bazayethuselwa kati kwezindawo sesibhode emakhaya sathola ukuthi ezinye izakhamizi ziyathathelwa ama-voter registration slip lawa zithathelwa ngabosobhuku labantu bezamhlefu kuthiwa kuyabhalwa phansi ukuze kubonakale ukuthi umuntu uzavota evotela liphi bandla nxa ungavotelanga izamhlefu kutho ukuthi uzaphila nzima esigabeni uzaxotsha esigabeni.